Udokotela Khuphe uthi bona njengebandla bayangena kulolu khetho njalo bakhangelele ukunqoba yikho bafaka abantu ukuthi bancintise. Uqhubeke ethi izekhu kumele ibone ukuthi kulenhlelo zokuphathisa amabandla ikakhulu kukhangelwa ama-polling agents ngoba asiwo wonke amabandla azakwenelisa ukuhlawulela ngoba inani lendawo zokuvotela lingezelelwe ngenani eliphezulu. Ukhuphe ungezelele ukuthi nxa ukhetho seluphelile ukubala kwamavoti kuhle kwenzakale ngasikhatshana khona abantu bezabakwazi impumela masinyane.
Thina sikhulumile ukuthi njenge-MDCT siyangena ekhethweni lolu kulabanye abakhuluma ngokuthi abasize bengene kodwa thina sithi siyangena yikho sahamba through nomination safaka la makhandidate. So yikho sithi siza kuba phakathi kwe-election le kodwa kulezinto esifuna ukuthi sizikhulumele zeki okumele ukuthi zeki izwenze. Izeki kumele ukuthi ikhangele u-Section 239 we-Constitution. Uyakhuluma uyachazisa ukuthi yikuyini okumele kwenziwe izeki ukwenzela ukuthi ukhetho lolu lukhululeke ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ozathi ukhetho kalu. Thina sikhangele futhi kakhulu idaba lama-polling agents. Kuyabe kunama-polling station angu-11,000. Each political party sokumele ukuthi ibone ukuthi ile ma-polling agents abayedlula ku-22,000. Thina njenge-political party kunzima ukuthi sibe le mali yokuthi sibathene njalo sibadeployed. So yikho sithi kumele ukuthi sincediswe kukhona lokho. Yikho sithi thina izekhi lohulumeni kumele bebone ukuthi khona lama-development partners kumele ukuthi babone ukuthi khona ama-polling agents athona.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikaMakhuphe njalo emele ukuncintisa uthi kusahamba kahle konke ngaphandle kwalokhu okwenzakale emapholiseni okutshengisele ukunganaki umthetho kwabezekhi.
Thina umbono wethu kulawa ama-elections esingena kuwo manje ikuthi so far kusahamba kahle ngaphandle kwalokho okwenzeka emaphoyiseni. Ukuvota kwamaphoyisa akubona into e-wrong vele kumele kwenzeke according to the Electoral Act. Kanti inkinga ebekhona manje ikuthi i-ballot paper inikezwa umuntu o-applyela ukuvota nge-post. Lowo muntu ngiyomele avote ayithumele back. Bekungadingeka ukuthi kube polling station e-creatwa ngama-commanders. So lapho nje sibona i-violation ebezocela ukuthi zeki phawule ithi ukuthi lokho kubangelwe kuyini.
Umqondisi womkhankaso kaDokotela Khuphe unkosikazi Priscilla Misiyairambu Mushonga uthi umkhankaso uhamba kuhle njalo omama bakhanya bemjabulela.
Ukukhankasela kwaDr. Khuphe uhamba kuhle sibili. Thina siqalise into leyi sazitshela ukuthi asizisenza into zamarandi ngoba sifuna ukuxoxisa nalabantu. Sifuna ukuthi abantu basibuze umbuzo athi sikhuluma la. Esikubonayo yikuthi omama bayamthakazelela. Ngithe ngikhuluma mina omama abaningi bahle bathi singafika endaweni kumbe kusemarket bahle baphume baningi.
Unkosikazi Misiyairambu Mushonga uthi omama baya ukuthakazelela ukuma kukaDr. Khuphe njalo inani labo mama ababhaliseleyo ukuvota lalo likhuphukile njalo akula kuhlukuluzwa ekukhankaseni. UDr. Khuphe yena ugcizelele ukuthi nxa ukhetho seluphelile ukubalwa kwamavoti kumele kuhle kwenzakale ngasikhatshana khona abantu bezabakwazi impumela masinyane. Uthi yena izekhi kufanele inikeze amabandla iphepha elifana lelokuvotela eliyisibonelo khona beza kuyabonisa abavotayo isimo salo. Ekhuluma lentatheli izindaba uDr. Khuphe uthe sekukaningi ukunganakwa kwemilayo yokuziphatha ngesikhathi sokhetho osekwenziwe ngamanye amabandla lapho omunye wabancintisela iMDCT yeEpworth lonkosikazi Miriam Mashaya Mombe owekwatsana abahlukunyezwe khona kodwa amapholisa akula akwenzayo. Lolu daba uthi bazalukhweza kuCommission yamalungelo abantu iHuman Rights Commission. Ucine ngokukhuthaza izekhi lohulumende ukuthi babone ukuthi ivikelekile ivoti yomuntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.